So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ya hlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 8 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende waseSouth Africa uvikwa eseqhelise amaphemisi abezimbabwe abesephelelwa yisikhathi ngenyanga eziyisithupha. Ibandla le-Triple C lisola amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho ocothozwa ngabaningi. Owe-Patriotic Bill wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Mnangagwa. UZulu uwisa ezimathonsi ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto okubangelwa yikuwa kwedola leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa uvikwa eseqhelise ngenyanga eziyisithupha isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. EzeZimbabwe exemption permits zona ebeseziphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga. Lokho kubikwa kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kulelo lizwe, umnumzana Aaron Motsoaledi, kumbiko awethu lentambama izolo. Umnumzana Motsoaledi uthe amaphemisi lawa asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi. Ngokunjalo, uthe akula sizalwane seZimbabwe esile permit yalolu hlobo esimele sibotshwe kumbe sixotshwe kwele South Africa phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uthe injongo yokuqhelisa isikhathi samaphemisi lawa ikupha ithuba labo abafuna ukufaka izicelo zokungena kwamanye amaphemisi njengoba uhlelo leZimbabwe exemption permits. So lwesu lwam iningi bese libophe imichaqana selilungiselela ukubuyela ekhaya. UGibbs Dube Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Siyasamukela isimemezelo lesi i-directive extenda ama-ZTP kuze kuyefika umhlaka 31 December. Lokho ke kutshengisa mpela ububelo obutshengiswe nguminister we-Home Affairs uDr. Aaron Motsoaledi. Siyambonga kakhulu ukuthi ukunanzelele ukuthi abantu basebe-apply for ama-waiver wakubona kufanele ukuthi abanike futhi elinye ithuba lokuthi baqhubeke be-apply njengoba etsho ukuthi uyawasayina lawo ma-waiver. Siyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi bangalithathi ngokulidlalisa leli thuba. Balisebenzisa ukuwa-applyela lawo ma-waiver ukuze ke bakwazi ukumigrate baye kuma-mainstream permit. Okunye nje sikhuthaza labo abancedisa abantu ukuthi be-apply online ku-VFS ukuthi baqhubeke bezame ukudinga ama-slots. Sisazama ukuthi kukhulunyiswane ne-VFS management ukuthi kuvulwe i-Midrand dedicated center for ama-ZTP njengaba-ke bakwenza phambilini. Lokho kungasiza kakhulu ukwehlisa izinga lokusweleka kwama slots. Siyajabula kakhulu ngalesi sibuku.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ibandla le-Triple C selisole amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, obizwa njalo ngabanye ngokuthi i-Patriotic Bill, wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Amalunga e-ZANU-PF apasise lomthetho ku-Senate izolo, njalo abamabandla aphikisayo athi lona ele TCCC le MDCT behlulekile ukuvimba ngoba izano PF ilamalunga amanengi ukwedlula awabo kuleli dale. Lumthetho wenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bamanye amazwe ikakhulu aphetsheya ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho ama-sanctions. Abayatholakala belecala phansi kwawo balakho ukupika iminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Sixoxele sikhulumeli se-TCCC kobulawayo umnumzana Swithanchirodza yena othi lumthetho uzasetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe kanye labalwela amalungelo kazulu.
I-Patriotic Bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlani labantu abavela ephetsheya kuma Western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF, amalunga e-Citizen Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni ukube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, umthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi izithembiso ezabekwa ngumnangagwa engakathatha umbuso ngo-November 2017 izithembiso lezi zazingezamanga.
abeZANU-PF abayibo abawusekelayo lomthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ngumthetho ofakwa ngabantu beZANU-PF abafuna ukuthi basitshele bona ukuthi ibale lithi patriotic litho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le uthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elithi uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fande ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokuyani ukujabulela ithimu yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labantu abadlalela ibhola, khonokuyana sikubiza sithi patriotism yesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yipatriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokho esikuthandayo. Angazake sibanje ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF kuyokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda iZANU-PF, hatshi asiyithandi iZANU-PF. Yaletha igugrawundi kubulawa abantu besiNdebeleni. iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonoko ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-patriotic bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-patriotic bill leyo amazwe omhlaba azabelokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Swithanchirodza yisikhulumeli sebandla le-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lumthetho uqondane lezigilamkhuba ezisebenza lezitha hatshi abe-TCCC.
Phela ilizwe limele livikelwe nkomo, ngoba esikukwaziyo ukuthi kuyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa lapha nalaphayana abantu, kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe. Ilizwe lifana lomuzi ongowethu. Nxa ungubaba nkomo ngekhaya ule muli yakho, usiko lwakini lomkhubo wakini landlana awumelanga ulahlwe. Kodwa kwesinye isikhathi imikhuba yakhona seliyenze selisenza kubi, kwesinye isikhathi kuphinde kuphambanise ezinye izinto. Ucivi namadlozi lwa nxa singathethelanga kuhle alihlamukela kwesinye isikhathi alilahle. So ipatriotic right yona kodwa imeli banje kuhle ingabi into ephambanisa abanye kodwa ibe into yokuthi sivikela ilizwe lethu ekutheni sizizwe sivikelekile silondoloze la khona okwesakudolayo uzivuse wethu lo wasamdolwayo owalwelwa ngobonkomo odoshwa ngoba baba yabekudula ilizwe lelibe lilwela kumele sikulondoloze khonokonko
abawusolayo lomthetho bathi injongo icacile babagawule ukuthi libathulise ngoba ikakhulu udaba lwezijeziso bathi amalunga ezanu-PF etheswa izijeziso phezu kokwephula amalungelo oluntu ngakho nxa sokuthiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu ikuzama ukubathulisa okusegcikeni
Nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho izijeziso zenotho Nkomo nxa zibuya zihluphekisa abantu abahluphekayo Nkomo abantu makhaza yibo abahluphekayo izijeziso zenotho zihluphekisa abantu abasezikhundleni labo Avela bakuzwa vele ngisho abantu bonke abaphezulu labana vele bazwa lutho xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandani labantu abanjani abahluphekayo abalala ngezijeziso zenotho umama lwana uRapatola wabuya United Nations wakhuluma wathi ama-sanctions la ahluphekisa abantu abavele bahluphekayo Nkomo into ekhona ukuthi xa usiyacela ama-sanctions ukuthi ama-sanctions abuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokuhluphekisa abantu abahluphekayo yibo abantu abahluphekayo abantu abakhaya abakhalayo kathesi yonke into eyenzakalayo abantu abantu laba abanye bazihlalele kuhle vele akunahlupho abalani balani abantu abahluphekayo yibo bona abantu abazihluphekelayo bona abantu abahluphekiswa izijeziso zenotho so xa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lo mthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibuleyo ebulala abantu umuntu omthakathi obulayo ubulala ilizwe lakhe esezele ukuthi yena e-end of the day khona okumphathise kambe Nkomo usho abantu nxa bengathi behluphekile usuzuza ukuthi usasauthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumeni ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udike into ezabahluphekisa hayi ayisikho lokho Nkomo ilizwe lelingelethu sonke abantu akumelanga bahluthekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelizijeziso zenotho
umnumzana Believe Gawule ulilunga lezano PF Izakhamizi zithi zithwele nzima ngokukhwela mahlayana kwentengo yempahla okubangelwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okungelamkhawulo. Zithi njalo azifinyeleli kalula imali yakwamanye amazwe egoqela eyakwelemelika eyiyo kuphela esifunwa ngamabhizimusi amanengi. Emkambo kahulumende izolo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo nxa liqathaniswa lelemelika kulandela inyathelo leReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola lemelika selithengiswa emabhanga wonke jikelele kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hathi le emihlelwa libhanga leli. Kuthange idola lemelika elilodwa belithengwa emkambo kahulumende ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezintathu 3600 Zimbabwe dollars kodwa izolo ngemva kwelanga elilodwa nje kuphela intengo le ikhuphuke yaya ku 4800 Zimbabwe dollars umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu kwaBulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele ngemali yakwelemelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Austin Nkomazana.
Kube umkambo wemali maviki onke ngolwesibili phozwa uhulumende ngemuva kwawo umkambo bayakutho ukuthi imali yethu yesekangakanani kambe singaphumphuzana ephambelini ngento esobale kungangalokho now lokukhwela kwezinto kwintengo ikwenzeke mabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ikhwela bena ukwehla kwemali ukwehla kweyazithi kumkambona bana vele zithoni kanti uyini okuzakwala kulimisile yona vele isiwa ebrikise iyawo imali yethu ibili zonke iyawo imali yethu so le ntengo yakithi shena kuzithi ukuthi ngiyakhwezela abantu siphele ngini
ye khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu
mina abantu ngibeleneni abathengi kancane kuphosa okwananzeleliwe bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizakhona kuyisila ma enye itiyalo enye itiyalo sisithizane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengisa izinto yibo abajenge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilelelo esengibikele ngaphambilini yakubona yebo ekahulumende isiwa umkambo ngawona luyamenzela vele kukhona kukhona lekhwesiti yi-black market ngesithi abathinta imali ngokungekho emthethweni lapha-kela kithi ezimbabwe siyabiza ngokuthi aziphathelene yakubona kuze sekubasaza ukuthi labathengisayo ngabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kubezizakho eziningi yona le ewaviki zonke kahulumende itholwa ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ongekho emthethweni uyabona yibo bezima bezinto ezobukhona ezizweni lethu lapakithi
kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho
umntwana ongelanina elithiwa intandane ngekhethe ngenxa yekhala ukhala ecabanga ukuthi ngabe ngilomama ngabe ngilobaba lokhu okungiphathazayo nakakunti yakubona kwabakithi singaze size njani sithi sesize sithe nginakelwa khona ekuthini ukukhala ukhala umkhosi ngobunzima bezinto izakale endebeni zabantu isiselelwa ngokufunga umuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima kahle kubeke liqiniso abantu basiphele nzima imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto zikansa imile besuku pho abantu bakamlimbo nabasezitela abathengisayo benzeni pho abantu bakamlimbo abangabathengi benzeni
ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe
ithemba eselikwabaningi lisele sikhathekile linye khathesi abaningi bathumbekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezinye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono
umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi futhi ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uhlangane lenkokheli yezisebenzi zikahulumende ngolwesibili wathembisa ukuthuthukisa inhlalakahle yazo. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhonziso manyano weUnited Nations esihlangane loMongameli Mnangagwa eHarare izolo sikhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza ukuze kwehliswe ingozi zomgwaqo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, njinjani ekhaya? Ukhuluma lo gogo lapha. Ngiyalizwa mpela lihlala likhuluma likhulume khona lapha kustudio 7 lithi lina hayi zanu ngeke iziphindile ibuse phela leli lizwe. Alright, ngilo mbuzo uma kungaphinde kuphumelele izanu yini inyathelo elingalithatha ngoba on 2018 siwinile mpela chiyo kwabonakala ukuthi izanu idliwe kodwa ke kwaba lesimenemene nje ama-results athatha 1 month engakaphumi athe ephuma kwathiwa hhayi zanu bambiri lizothini ngoba vele nxani sithi ngikhangele emuva izanu ayikaze yawina okwayo yikurobha kuphela umbuzo lowo ongamphenda amphendle khona lapha bathi kenzwisise kahle lizothini
Studio 7 bakithi linjani hlobo basakazi lonke zibalwa nini ezami kakhulu kungena obaba kathi thina mama lisitshiyela libala nje lithula libeke eceleni lifake obaba hayi lathi silayo imibono bakithi silayo imibono lisifake ngoba sigcina sesingaselayo inkulumo sizakhuluma inkulumo eyaphelele emoyeni akhe lisifake lathi kuhlelwe sizwakale amazwethu emoyeni
Msakazi njani msakazi yami ngicela kwekani ubaleni odinga like liyilalele usuku odinga ngiyakhuluma nami phezulu komqhakazi othiwa khona amasenda athathwa ngumahlomo and lokhu yikho sibula ngithi but kukhona okunye futhi amasendi amanye bayathengisela abantu bakithi bayathengisa amasendi kuphela amasendi ngoba yiwabe nemali ngaleso sikhathi siyabona and futhi two abafoti abasegoli bayashiya abadala ekhaya sengelaplan umdala ekhaya ngesendi edorobheni sekauthengisa ethezele ngishona ngoba yileyatholile mali ngaleso sikhathi so friends le muntu amashona abamfana vele ekhansila lithi bayaphiwa yesendi bayafolela ye but abaningi bayathenga isendi ebantwini sonaselaplano ebengelamali ethenga isendi sakhe ezakhele indlu yakhe yikho okukhwata esisezo egoli khona futhi libe lizolungisela abadala benu ekhaya amasendi nxa besendi belelenzi balungise likwanise but funa ukuyekulukhulu umuntu engasiza
njani linjani basakazi abahle bakastudio 7 kunye nabalaleli bonke ndibe senza kuphawula nje ngodaba lwezimbabwe lokho kwezama-election yabona makithi ngiyayinazelela nje indaba ye-opposition yasezimbabwe indlela abayenza ngayo nje ubakhangele nje kuzima ukuthi beluwina ukhetho lolo lwasezimbabwe lolo okokuqala indaba yezifungo zamajoyi zona lezo ukuthi abantu bengaxabana bathethelalanani yokuqala futhi embi emphakathini yenza ukuthi kube nzima ukuthi beluwina ukhetho ngathi akhangele kathesi omonzora ngenxa yokuthi behlukana ngembono wababone semuva ngendaba yokuthi delimitation le embi ayilunganga ukhetho alilungelanga ukuthi lube khona opposa abantu umonzora mubi ngumuntu othenga ngumnangakho yezalo kathesi sokuphumile egcekeni ukuthi delimitation le imi kanjani ngiba sebehlaba umkhosi omkhulu kakhulu into engilitshela yona abantu bezimbabwe i-opposition le kachamisa le ezilongo engabambananga lamanye ama-opposition afana nalabo bona la abaxabana labo omonzora bona labo kunzima ukuthi beluwena ukhetho omonzora uqakathekile lapha kuchamisa ukuthi behlangane bebe ndawonye beyenza umzabalazo lokubana bekhuphe zami bendawonye kodwa-ke ezilongo laba bakachamisa bengabantu bamajoyi abaphila ngamajoyi kwehlawude bedethisa abantu bemgxekela phansi omonzora ngitho lamanye ama-opposition vele nevukuyiwini lokhu zene-election yezimbabwe ukuthi bengaliwini ukhetho lwezimbabwe bahlala behlaba umkhosi njalo nje kuze kube nini nini
ngabe onjani umsakazi nabalandeli bo-studio 7 ngiyathanda ukubonga kakhulu umfundisi wethu uthande kwezintimkandla ngelizwi asinikeza lona every sunday nginesicelo njalo sokuthi lolu hlelo sokungani lungenziwa maybe kabili or kathathu ngoba luyawuvuselela umoya siyabonga kakhulu uthande kwezintimkandla qhubekela phambili ngomsebenzi omuhle owenzayo ngiyabonga umsakazi
Yeah. Studio 7, siyabingelela basakazi bethu esibathandayo kanye nabalaleli bakhona. Siyabonga Studio 7, siyabingelela. Sithi sizosimnyama sikamthwakazi. Siyabingelela. Yeah, ngilokho engikhona la ekhaya. Kodwa mnyama mahlaba ethu amafuzo afulele. Khona la ku ward 3. Sesicela njani ngibuya esikolo sami ngafunda kiso eMganyuni Primary School. Yeah, ay, uhulumende weZANU-PF lo akakahloniphi ababalisi. Ngikhulumela ababalisi indaba yamperise ebabalisini ababalisi ma bekhala bethi abaholi imali bayagcekwa kodwa ngicabanga ukuthi umbalisi ufana levoti ufana lama ngizavota ngivotele umuntu ukuthi abe phezulu ngicabanga ukuthi umongameli ezebe ngumongameli udlule ezandleni zikatitsha umuntu ezabe yi-member of parliament udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe lisosha udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe ipholisa udlule ezandleni zikatitsha umuntu abe yi-prime minister udlule ezandleni zikatitsha ama teacher lo athathela phansi impela kwesihlahla samazambane ahlonitshwa ababalisi please ZANU-PF akele zinuka amakhwapha akele zame kuzinuka amakhwapha impela ama teacher ahlonitshwa kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi umhlaba wonke unjenge siyikho lokho esiyikho khona sidlule ezanye zaba teacher so ama teachers ama ukubona ukuthi ahlonitshwa nikeze imali ayiphiwa kulokuthi banikwe nje ama teacher athathele phansi nje hayi hayi akufihlwa phela lokho kwasontamo kafudu ama teacher ahlonitshwe please siyacela
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunamba ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uZulu ohlala ngasempumalanga eMelika usephefumula nzima ngenxa yentuthu embese umkhathi evela eCanada lapho okutsha khona amagusu. Lintuthu ihlasele endaweni esifana leNew York laseWashington DC. Abezempilakahle bathi abantu kumele bagqoke amamaski njalo bahlale ezindlini. Sixoxele osebenza kuhlangothi lwezempilakahle eMelika, uNkosazana Brenda Moyo.
Intuthu le izaphazamisa kakhulu labo abalemkhuhlane esifuba ababulawa yimkhuhlane amaphaphu abalama problem ama lung problems ikakhulu abantwana abancane kuthiwa khona intuthu le izaphazamisa kakhulu njalo namhlanje bekukhulunywa nje ukuthi abantu bangaphumi phandle abantu bazihlalele phakathi ezindlini mina lami emsebenzini kubikiwe sibili ukuthi abantu abahlale ezindlini bangaphumi phandle ngoba intuthu le ilakho ukuphazamisa zamisa njengokutsho kwami ukuthi abantwana abancane abalemkhuhlane eyamaphaphu ama lung problems labantu abadala abajayele labo bandise kakhulu ukuthi basaselwe imkhuhlane le pneumonia lokunye okunjalo njalo so intuthu le ikhanya izaphazamisa kakhulu ngeke ngananzelela njalo ukuthi songani sokulokunye ukukhwehlela nje ngalokuphonga kuba khona ukukhwehlela okungapheliyo ebantwini even emsebenzini wami mphongo abantu bephonga ukukhwehlela uphonga uvumbuluka singazi ukuthi kungabe kuyiyo yini intuthu yonale kumbe kungabe kubangelwa kuyini ukukhwehlela kwakhona khonoko abanye ke bakhala ngokuthi umuntu uphonga uqalisa ukuphonga kusuke ezedluleyo engcizimbili ezintathu umuntu aphonga uqalisa ukuphuma umungula nje so asazi njalo ukuthi kumbe umungula lo umuntu ovele ngaza kaphuma umungula suphonga uqalisa ukuphuma umungula ngalesi sikhathi okukhulunywa ngayo nale intuthu ngibona imfanekiso yeNew York kuwembesile sibili kuphonga kuba umbalo engathi lithangi orange ukuthi vele asazi ukuthi labakhona le labo baphila
Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngazo zonke indlela ezigoqela ukugqoka ama-mask ukuze bangawuphefumuli umoya olentuthu le. Ungathi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bazivikele?
Indaba yokugqoka ama-mask siwagqokile kakhulu ngesikhathi se-COVID. Khathesi besokuthiwa abantu bangasagqoki ama-mask. Asazi ke khathesi njengoba sokuyathiwa nje ngenxa yentuthu le, abantu phindanini ligqoka ama-mask, abantu bazawagqoka yini. But abantu abasakaniphileyo bayayibona la kuma-television ku-news izindaba nasemfanekisweni nje ukuthi intuthu yangkhona hayi ayimanga kuhle, ayimanga kuhle sibili. So abasakaniphileyo bazagqoka ama-mask bazivikele. Uphuma phandle asazi ke njengangapha eMaryland ukuthi abantwana besikolo kusasa bazahamba yini kumbe kuzahamba njani siyabe lokho esimelele siza ukuzwa sebe sitsho ke abezempilakahle kodwa hayi intuthu le lami ngiyibonile kuyethusa sibili ukuthi kambe vele kuzaphetha ngani sengibona lokuthi ke kwezinye indawo lamafulemachina besokuthiwa hayi kangahamba qalama ukuhamba ngoba ama-airspace agcwele intuthu yona lokungabangela ingozi yendizamchina
UNkosazana Brenda Moyo yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Kwamele Mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kusiveni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Kololokwana kwamatukanduna.